Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 11 kuNtulikazi 2021 ngokhefudube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abedlula amachumi amane 42 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Lezinye indawo ezazivuliwe ziqalisa zizabe zivuliwe kuzabe kuvaccinate abantu bonke.
Bayakhala emaphandleni ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Lapha kulobunzima nxa sikhangela ngodaba lwe-COVID-19. Abantu bakhohliwe ukuthi sokulomkhakha omutsha.
Umoyi u-Abraham Kiwane onikwe isicoco seqhawo lelizwe ungcwatshwa kusasa eMguza.
Silalele abantu akade bekucela sakhangela besifiso sakhe.
Sebevuke eseganga kwele-South Africa abasekeli bowayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma ovalelwe entilongweni.
Ayingiphathi kahle ngoba uwumuntu omdala.
Zalethulela ezabatsha, ezamasiko kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 luqhubekela phambili ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Abantu abedlula amachumi amane i-42 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula amakhulu amahlanu i-549 bahlole batholakala belegciwane le-coronavirus. Umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezimbili i-2126 phakathi kwabedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-44,580 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqhuba uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Abantu bakhuthazwa ukuba bahambe endaweni ezichiyeneyo bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo wesabelo sebulawayo Metropolitan unkosikazi Judith Ncube uthi wonke umuntu kumele ayehlatshwa kungakhethelekile ukuthi uyini.
Kusukela ngomvulo nalwesiwulandayo wonke amakliniki kamansipala lezinye indawo ezazivuliwe ziqalisa zizabe zivuliwe kuzabe kuvaccinate abantu bonke. Asibakhuthazeni abantu bengene emakliniki aduze labo ukuze singaminyani ndawonye.
Umnumzana Greta Spanda isakhamuzi semgamini kobulawayo uthi abantu abalaleli okwethulwa nguhulumende loba sebehamba ngobuningi babo ukuyahlatshwa ijekiseni.
Abantu bayafa. Into engiyibonayo ngeyokuthi khona abantu bakithi abalaleli inkuthazo lezi ezikhuthazwayo kwisikhathi zonke ukuthi kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bakithi ngabe bayayilandela linto. Kuyona le iviki abantu bebesukuma ngobunene sebeqala ukuthi bakuzwisise ukuthi khona sikhona isidingo sokuthi bayehlaba amajekiseni.
Unkosikazi Sikhanyiso Lunga isakhamuzi senkulumane uthi bekunzima ukuthi bahlatshwe kuviki edlulileyo ngoba kule ncwadi ebezifunakala.
Sihlulekile ukuhlaba i-vaccine sesivuke ekuseni sihambe siyobambila endlaphana. Nxa abahlabayo bebuya bathi bona bafuna abantu abanama-ID ama-license awe-vending. So kusuka kusihluphe thina ngoba thina ndathi singama-vendors kodwa silawo ama-license kodwa lathi i-vaccine siyayifuna ukuthi siyihlabe. Lathi sikhangeleli ukuthi leyi viki maybe bengasiconsider lathi singelawo ama-licenses.
Isakhamuzi seMakhandeni uMnumzana Thabani Ndlovu uthi kumele uhulumende ajezise abantu abangalandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Kumele kungezelele ngathi umthetho ozenza ukuthi kucomply abantu becomply bebe-forced. Nanxa sesifika endaweni yama-mask maybe ama-fine engezelele kwenzeka ukuthi abantu bebone ukuthi le nto iqakatheke kangakanani.
UDokotela Mthabisi Bhebhe osebenza kobulawayo uthi abantu kabahlatshwe ijekiseni njalo bezifundise ukuchiyelana izikhala nxa bephakathi kwabanye.
Umuntu ongekavaccinethwe kuzasincedisa ekunqobeni umkhuhlane lwe-coronavirus. Awulani ngokuthi sikuwinta kuyagodola kumbe kuyatshisa. Okuqakathekileyo yikuthi abantu kumele bepractice i-social or physical distancing, begqoke ama-maski, bengahlali endaweni ezimiyeneyo ezivalekileyo. Umuntu ma ehamba kumele chiye i-distance ye-1 meter kwabanye. Njalo ma ekhwehlela kumele ekhwehlelele ethishini kumbe ekhwehlelele ku-elbow yakhe ukuze engatheleli abanye umkhuhlane we-coronavirus.
Sokulabantu abafika phose isigidi i-886,619 asebehlatshwe ijekiseni yakuqala, kuthi abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-590,501 sebehlatshwe esibili. Nimele Studio 7 ngobulawayo ngubathabile Masuku.
Umoyi uAbraham Kiwane owalwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu lebutho leZipra uzancontshwa kusasa epulazini lakhe eMguza esabelweni seMathabeleleni North. Uhulumende wethule umbiko namhla oveza ukuba umndeni kaKiwane ucele ukuba angcwatshwe epulazini lakhe njengalokhu akwethulela imuli yakhe. Uhulumende uthi uvumelane lemuli ukuba kwenziwe khonokho loba nje uKiwane ephiwe isicoco seqhawa lesizwe. UKiwane waba ngomunye wabantu bakuqala ababethwala izikhali ngudlu bezisusa eTanzania bezihambisa eSouthern Rhodesia ngesikhathi sempi yenkululeko. UMnumzana Michael Kiwane, indodana kaKiwane, uthi uyise uzancwatshwa kulandelwa isicelo sakhe sokuba alaliswe eplazini lakhe.
Hayi, ngenhlonipho enkulu baba Dube, njalo ngokuhlonipha isizwe sakwethu sinezikhulumisana nabantu njengoba ubaba ubevele eziqhawe labantu bonke. Silalele abantu akade bekucela, sakhangela lesifiso sakhe yena ukuthi wathini. So into ekhona ukuthi hayi, isinqumo zomndeni wakithi ukuthi ubaba ubekwa lapho akutshela khona ukuthi kumele sikwenze.
Ibona ngazanto kuyabe kula bantu abavela ngadi njengoba kuyisikhathi lesi eze-COVID.
Sithemba abantu bayakwazi umumo okhona ukuthi kule bhubhane le-COVID, njalo sithembe ukuthi abantu bazakwazi khona lokhu, baziphathe ngendlela abakwaziyo ukuthi kumele wenziweni baba Dube. So ukuthi sithembe ukuthi kulabantu bonke asebenza ngabo esempini lasesekhaya.
UMnumzana Michael Kiwane yindodana kamoyi uAbraham Kiwane, sixoxe laye esesydney kwele Australia. Kusenjalo uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi umoyi uLieutenant General Etsai Chimonyo ubekhokhela ibutho leZimbabwe lomoyi uMichael Chakava bazancotshwa kusasa ematuleni eNational Heroes Acre eHarare. Bazonto kumangalisayo abalandeli bowaye ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma ovalelwe entilongweni kulandela ukugwetshwa kwakhe yi-Constitutional Court ethi kumele avalelwe inyanga ezilijumilanhlanu. Ugwetshelwe icala lokudelela umthethondaba kulandela ukwala kwakhe ukuyamiswa phambi kwekhomishini ehlolisisa amacala obukhohlakali aweteswayo. Omunye wabalandeli bakaZuma ozondileyo okhulume nentatheli ye-Reuters nguphilisiwe Zondi ohlala ePeter Maritzburg.
Ayingiphathi kahle ngoba okokuqala umuntu omdala, yabo, umuntu omdala okhulile. So indaba yokuthi umuntu okhulile njengayi ehambe yoboshwa, so bengenza mhlambe ezinye indlela ezingcono ukuthi mhlambe abe sekhaya kodwa, yabo, aboshelwe khona kunokuthi ihambe yohlala kwisele, yabo. Leyo into leyo ayikho right for i-age yakhe.
UNtuthuko Mdletshe laye ohlala ePeter Maritzburg uthi kwephula inhliziyo ukuvalelwa entilongweni kukaZuma.
Feel so bad ngoJacob Zuma because uhulumeni ethu nje ebesenzela kakhulu izinto, ebesenzela kakhulu nje ngempela, futhi kunalo hulumeni osengenile manje. So I feel very bad.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule okubandla leZanu PF uthi uZuma kumele ajeziswe njengabantu bonke eSouth Africa.
Isibonelo esihle njalo yindlela kuphela ekumele isetshenziswe ekuqedeni ubugwelegwele, obuqedeni i-corruption eyiyo esibulele amazwe ethu. Ngokunjalo uZuma isigwebo sakhe ngithi iHigh Court yeSouth Africa yenze kuhle kakhulu njalo ime ngakhonoko njalo uZuma yena ngokwakhe ngokanti indlela athi sisebenzisa ngayo usebenzisa abantu sagcwalisa abantu ngale kusenza njani akula muntu omelezi enze njalo singayenza njalo vela kulanto ezahamba umumo lokhona lo singeke ukulungise ukuze siqedeni i-corruption yikuthi umuntu kahambe emakhoti aye kuthi amakhoti abe yiwo atsho ukuthi umuntu lokhu ulecala kumbe kalacala.
Amapolisa abika ukuba asebuphe abantu abaningi kwaZulu Natal lapho kutshiswe khona izimota ngabalandeli bakaZuma. Namhla kuhlelo lwezamaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Abacook Trust sisenkanyi esabelweni seMatabeleland North sixoxa ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. UMnumzana Mbongeni Juma ohlala enkanyi uthi abantu abaningi kabalandeli okwethulwa uhulumende.
Siyakhumbula uhulumende wathi abantu abaza kubeka umuntu ofileyo kumele babe ngu-30 kodwa kwenzakalayo emaphandleni ukuthi abantu abakuvumi lokho. Bengakuvumi benjalo abantu bayiyeqa inamba le ethi 30 times 6. Uthole ukuthi emngcwabeni kunabantu abafika ama-300 and most of them they are not even wearing ama-face mask. Kuyingozi ke kakhulu lokho kubana abanye abantu bayahamba ezimfeni bengela ngisho imask.
Uthuma uthi kumele abantu baqaphele ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Bayanamathelana, bayaqhawulana abanye bengena amamaski. Kunzima kakhulu ke ukuphila ke esimeni se-COVID-19. Ngakho ke bengifisa abathandeka abana basincedisana nini ukuze sinqobe le i-corona ingamemetheki kakhulu. Kwezinye indawo sibulela abantu kakhulu lakithi khona lapha enkaya singenile.
UMnumzana Crispin Ncubelayo ohlala kuleyo ndawo ulombono ofanayo.
Lapha kulobunzima nxa sikhangela ngodaba lwe-COVID-19 abantu bakhohliwe ukuthi sokulomkhakha omutsha womkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngesiqubu njalo iningi alikwazi lokhu. Kulamabandla athize ayezinkolo abalokhu besenza imlindelo ebusuku. Indlu iyabe incane bagcwale bathi phamu bavale kuthi ezimfeni lapha abantu lokhe besebenza okwakudala ukuthi kungaba lemva uqubuka isigaba sonke kodwa bayathi ukuthi kulenani elifunekayo abakuqakathekiswa kutshaya indiva. Kube sekusithi-ke nxa sekusiya ekudlweni laphana baminyana abantu kuba yisiminye eminye i-social distancing ayisekho. Langale futhi emangcwabeni kulama-tools asebenziswayo anjengepiki ama-fortune ka-sanitizer basebenzisa umnye aqhubele omunye asebenzise umnye aqhubele omunye. Besicela ukuthi ngabe abezempilakahle bangenela bafundise abantu eziqindini zabo.
Unkosazana Sibongile Juma uthi kuyethusa kakhulu okwenzakala enkayi.
Engikunanzelelayo yikuthi khathesi ezifeni uzathola ukuthi lama-sanitizer abasafaki njengekuqaliseni. Uzathola ukuthi abanye amamaski abalawo njalo le-social distancing ayisekho. Lenani labantu ababasezimfeni seliliningi kakhulu. Uzathola ukuthi no-300 to-500 abantu ababe besemfeni. Angiboni singathola umkhuhlane lo uphela nxa singawukubamba ngale indlela. Engikukhangeleleyo khathesi yikuthi ngcono kuqaliswe kutsha ukukhankaswa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Abacook Trust ibambisana nomsakazo we-Studio 7. Lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abacitha umlilo babhekane lamalangabi ethusayo eNorthern California lapho kutshisa khona okumangalisayo. Inkampani zezindaba ezigoqela iReuters, iAssociated Press lezinye zithi ukutshisa lokhu kubangwa yikufudumala komkati. Kuyaxokozela kwele Haiti okubulewe khona umongameli uJovenel Moise ngabantu abadabuka kwele Colombia eMelika labanye okucatshangelwa ukuba babethunywe ngabazalwa kulelo lizwe. UMoise wadutshulwa esesigodlweni sikamongameli ngabantu abambalwa asebebotshiwe. Abanye babo babulewe libutho lakwale Haiti. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-VOA. Sokwesikhathi sezamasiko. Kuchelo la masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla siqoqa lo Moven Ngwenya ukhona ngale ke edaluka eLupane. Baba Ngwenya sawamukela kuhlelo akusini ukuthi kudala kwakukhekwa kwakusenzelwani uto mtakheke abe sefaka ke isiqhaza.
Ngiyabonga kuba ngumhlonitshwa kulolu hlelo oluhle kangaka siko lokukhekha. Lubalwa uhlobo thizeni lwesibantu besindebeni esingunini kakhulu babekleka bona kakhulu ngoJuni befaka lezani ingaba zamabele ozibiza kuhle uthi isichaza. Bona babekleka ngasona isikhathi sokubanda sokuqanda uJuni umuntu ephathe igaba lwakhe ekhona iqonda lapho kuyabe ku bobozwa khona izindlebe ukukleka kuluphawu sibili njengomuntu ofaka inkomo uphawu emuntwini yikho ukuthi ubizwa ukuthi ayikukleka enkomeni luphawu.
Bukhanya ngazani usiko lolu luyalusehla nje kwele Zimbabwe kwenziwa yini ukuthi kube njalo njalo nje bakhona yini abantu abalakubekleka
ukuqonda hlobo thizeni lapha ke ungananzelela kuhlaleni kwethu kwele Zimbabwe sokukalutshwana. Angiboni ukuthi kusandile abantu sebebambe ezinye inkolo sebaphambukela khona babamba njalo lesazi kule nkolo lwesiKristu kule nkolo lwesiMuslim inkolo zithizeni abantu sebephambukela khona kusekulutshwana. Angiboni futhi ukuthi kusayenziwa. Ngiyabonga ukuba yingxenye yalolu hlelo umthokazi omuhle ngilichiya lalele kahle uhlelo lwethu lwamasiko sizahlangana kwezinye inhlelo yimi uMoveni khona lapha eDaluka ningajiyi iDaluka yonke kakhulu umalumami khona lapha eduze usasithokile. Ngiyabonga
wola mdlasima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Moveni Ngwenya ohlala eDaluka eLupane. Masihlangane singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Gcina amasiko wethu owawusenziwe mani.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Simongeke njalo zihle ezithandekayo uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ukuthi thina esisezwa leli lizwi ukuthi uthi sisaphilile. Ukuphila kungasiko ukuthi ibuhlakani bakwethu kodwa kungumusa wakhe uNkulunkulu. Baningi kade befisa ukubona lolu suku balubone kodwa kwehlule ngezizathu ezithiyeneyo. Thina esinganeni okokufa asiyamukeleni umusa kaNkulunkulu. Simdumise siphakamise imiphefumulo yethu lanxa siwele ngokuningi empilweni zethu. Sizakhangela izenzo zabapostoli umemsebenzi yabapostoli isahluko singasesibili indima yamashumi amathathu lesikhombisa sisiya kuma endimeni yamashumi amane kufundeka kanje verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane siyakwenzeka njani na? UPetro wayesethi phendukani ilo nalo ababhatizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathisiliseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Lapha-ke zihlobo zenkosi ezithathekileyo sihlangana la madoda ayelimele ukumela iqiniso afana labo Petro ababengalimbambathi iqiniso ababengaligcobi inyosi ukubana lilamukeleke ababekhuluma izinto njengoba zinjalo. Uthi uPetro kulaba bantu ayekhuluma kubo ngaleso sikhathi esebatshele ngaphambilini ukuthi kwakumele kwenziweni isizwe sakwa-Israyeli. Labo ke bathi sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni basebebuza uPetro ukuthi bangenzani. Ngamafitshane ke impendulo kaPetro ingathi iziqu ezimbili. Uthi kulawo madoda phendukani, uthi phendukani, nxa ithi phendukani kutsho ukuthi wayekhuluma ebantwini abaningi ngoba katshongo ukuthi phenduka wathi phendukani, kodwa besesithi yilowo nalowo phakathi kaphendukani lowo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Uthi phendukani ubatshela bonke, kodwa wakathi asiqaleni ngaleli elithi yilowo nalowo. Indaba yesindiso yomuntu ungayibala kuhle ukuthi abantu baphenduka ezonweni zabo, futhi ukuthi zikhona izono eziqondana lowo lalowo. Ngamunye ngamunye siyakwazi esikonileyo, ngoba isono sona ngokwaso kumele umuntu azazele ukuthi lokhu engikwenzayo kakufuneki kubi. Ungalahlisa wenzeni, uthini, ukhupha amagama anjani, kodwa ububi obusenhliziyweni yakho baziwa ngokuqala. Uyakwazi lapho lephutha khona, ngoba nanxa uqamba amanga useba udiliza imizi yabantu usenza lokhu lokugana inhliziyo yakho wena ngamunye iyabe igcwele inkohlakalo. Uyayazi inhliziyo yakho ukuthi injani. Yikho uPetro lanxa babe baningi uqala ngokuthi athi uphendukani, babe sebecabanga ukuthi into le ngeyabantu abaningi, kodwa beseyishaya ikhanda athi yilowo lalowo kumele aphenduke ebubini bakhe. Ngiyakwazi ukubana abanye ngathi abakuzwisisi abantu abaphenduke ebubini babo. Phenduka ebubini bakho wamukeliswe umoya oyingcwele. Ngoze kuphila ibelathi size kuzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo silonhlanhla moyo owenhlanganiso ye.youth. Sixoxa ngokukhuphuka kwenani labantwana besikolo abazithweleyo elizweni. Sikhangela njalo uhlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown. Nhlanhla ngiyakwamukela kuhlelo. Umkhuhlane we-COVID-19 usephambanise njani impilo zabatsha elizweni?
Ngiyabonga baba. Nxa sithi thina sikhuluma kakhulu ngendaba zokuzithwala kwabantu abatsha, sikhuluma ngabantwana ikakhulu abaleminyaka esuka thina ku-10 isiyafika ku-19 esibathi ngesilungu ngama adolescents. Osokuyibo kakhulu asebezithwala ikakhulu ngesikhathi se-lockdown. Sikhuluma ukuthi abantu abatsha bona bazithwala ngoba bayehluleka ukuthi nxa behamba ezibhedlela kumbe besiye emakliniki abasizeke njengabantu abatsha ngendlela eqondileyo nangendlela elungileyo. Kuningi abafika behlangane lakho emakliniki okufanana lokuthi sebefika bethukwa ngenxa yokuthi batsha onesebesithi umntwana ongangawe vele ubusenzani. Asithi ukuthi ku-wrong, kodwa sithi thina amanesi umsebenzi wabo ngokuthi bona ba-provide ama-services bancede abantu abatsha ngalokhu abakudingayo. Siyekele abafundisi bayenziwa umsebenzi baba abafundisi emachurchi. Unesi angabi ngumfundisi angabi aphinde abe ngunesi njalo, yena ayenze owakhe umsebenzi awuholelayo ukuthi asize umuntu omutsha odinga usizo.
Sizo ezinye ingcwethi zithithi phansi kohlelo le-lockdown bekulokwephulwa kwamalungelo abantwana ongcono sithi amankazana. Lokhu sekwenze ukuthi sihlangane ngalolu dubo lokukhuphuka kwenani labantwana besikolo abasithweleyo. Awusitshele okuningi ngalokho.
abantu abathalaba abanye bebese esikolo ubaba kumbe ngubani ungumalume ko osetshona bebo bebonke endlini yibo laba asebedliwe ngula abanawe thaba ngamankazana abacina sebezithwala endi ngenxa yokuthi ku lockdown akula lapha azavalekela khona.
Mhlawumbe kulabazali abakhuthaza uhulumeni ukuthi kungelani lokuthi iCovid-19 ilokhu imemetheka elizweni, izikolo kumele zingavali ngoba khanya ngani ukuvulwa kwezikolo bekusiza abantwana ukuthi bangahlangani ngalolu duku. Ubona njani lokho?
Ngithi yebo ekuthini nxa abantwana bese esikolo bephiwa umsebenzi ababhizi ukuthi bagcine sebesenza indaba zocansi lezi ebesezisenzakala ezinye zingavikelekanga njalo bakhona ukuthi esikolo bathole ulwazi ukuthi kule comprehensive sexuality education njalo bakwanisa ukuthi ba-access ama services ngendlela ezijiyeneyo. Ngithi hayi mina ngomumo lo esikuwe-COVID-19 zivulwa azivulwe sokule plan ukuthi abantu abasha abasesikolo bazavikele kanjani ngoba sesibhanile yebo sithi abantu bekabi engabi ngama crowds kodwa abantu bethu bangahamba ezikolo ngendlela abaneyingayo sokungama crowds sinakekela ukuphatha kuhle okuyinto lokhu. COVID-19 uzamemetheka okunzima kakhulu lezi muli zizathwala nzima ngokuphathelwa u-COVID-19 ezindlini.
Hayi, siyakuzwa Nhlanhla, isikhathi sesedliwe nguMangoyi. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Azilubandaba silokugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Livestock The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuthi i-COVID-19 iphazamisa njani impilo zabatsha elizweni. Olibalulisayo umthokozo omuhle zimbapho omuhle, igama nguMike Gobe. Bye bye.
Kwezemidlalo namhla sixoxalo Eli Jankala wafunda eMzinyathini Primary School leMzingwane High School esigodini wasengena imidlalo yokugijima. Uthi waqala ukugijima engananzeleli ukuba lo ngumdlalo othakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Unkala osengukansela emawabeni wangena emidlalweni yeSeoul Olympics Games ngomnyaka ka-1988 loba enganqobanga kumncintiswano lo uthi kwamenza waba ngumuntu ebantwini.
Empilweni umuntu nxa ungumuntu usenza isport ungabona ugcoba i-World Cup kumbe ama-Olympics Games zincwebe uze uthi uyaphila yini. Kosi liyani indawo liyana ayijiphanga yindawo yokuthi umhlaba wonke yabe ukhangele. I-stadium lesiyana it was fully packed. Ngakhuluma ngokudla vele ngitshela ukuthi ukudla sasidla from DHA ivula from 6 to 12 ebusuku. Lapha kucampus wawukuthi ungahamba nxafuna ukuthi ayi drink pofood tobeze unathi drink. Everything was cheap kwakumnandi because we made friends from other countries. Sesiya ku-competition laphana ngangazange ngingene ngingazange ngibone ukugcwala kwabantu okunjani. Abantu babe it was footed abanye bengekho la bengahlalanga lawo ma-terraces beswele indawo zokuhlala. Uma sebememezela laphana besithi uzibani uvela elizweni elinje, uzibani uvela elizweni elinje, la usuphamisa izandla so usutshengisa ukuthi I'm from Zimbabwe. So ngabona ngani iZimbabwe yonke nxa babebukele la uscreen. Kumnandi kwakumnandi. Ngangasela valo bememezela uvalo wangitshaya ngisiyangena e-trekking. But sebememezela laphana ngathi ngabona amadoda ngazibona lami ngabona muscular and I mean ngiqinile ngabona abanye hayi abayi engabachiya abaningi kwakungophephukani nje hambonti laba abajini
inguthela iminyaka liyani yabo 1988 okulabo bagijima abanye abagijwa kulo njengojohnson ucarl lewis lihlangene la bantu
ngababona ucarl lewis bechaya babechaya umabhanti labana ama-champion angathintwa lani ayenganala ama-podcast omunye wayechaya laphana umapeka omunye echaya laphana ubengazwanani kwesi vale sazana ukuthi today namhla ilanga lokuthi do or die. Khangela uBen Johnson lwathathwela i-gold medal ngancama drugs wayeqatha la ngimdelela ngisithi kanti into ngayo ingulube soza sprint eyenze njani.
U-Eli Jankala waphatheka emidlalweni ye-Olympics. Ubexoxa no-Ezra Jesus Banda esemawabeni esabelweni se-Matoreni South. Salethulela okuningi ngalokhu emsakazweni lo kanye lenkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook lokunye. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wathi sikhangele besilazo. Abantu abedlula 42 babuleyo umkhuhlane COVID-19 izolo eZimbabwe bayakhala emaphandleni ngokubemetheka kwegciwane le-COVID-19. Umoyi u-Abraham Kiwane onikwe isicoco seqhawa lelizwe ungcwatshwa kusasa eMguza. Sebevuke eseganga kwele-South Africa abasekeli buwayo ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma ovalelwe entilongweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngo-Kipstube.